kufanele abantu bezimbabwe bakunanzelele ukuthi koBulawayo ngesandla kuma-halls wonke nje akoBulawayo sizaqala ngokuthi sikonfirme ama-members of parliament. Nxa sikhuluma nge-confirmation yama-members of parliament sithi ukuthi sizabuza ama-structures ethu aku-district wale ukuthi liyafisa yini ukuthi u-member of parliament aqhubeke kumbe hhayi. Uma abantu bangathi hhayi, sesizabuya kwelinye ilanga sizokwenza ama-primaries ngoba kulabantu abatshengisa izifiso zokuthi bayafuna ukumela indawo zonezo. Kodwa uma abantu bethe hhayi basafisa ukuqhubeka no-member of parliament wabo, hhayi lowo sesilayo. Ngesande nje inhlelo zethu zikabili ama-councillors ayabe lama-primary khona ngesande. Okokuthi ngemande siyabe sesikwazi ukuthi omela ibandla lethu ku-councilling ubani. Into futhi engifuna ukuthi abantu bayazi kuhle embona ngalokho bayiphumputa kulama members of parliament ase akhethwa ngama districts abuthi bayafisa ukuthi abuyele. Ama members agoqela ubaba uMahlangu omela iNkulumane, uEddie Cross omela iBlau South, ubaba uGordon Moyo omela iMakhokhova, umama uThabitha laye omela iBlau East. Yibo ama cardinals esilawo lama districts abo lawavumelanela ukuthi hayi yiwe silawo yiwe sesikwazi ukuthi bamela iparty yethu ukhetho luzayo.
Kodwa bekulokukhonona ikakhulu ngesihlalo sikaMnumzana Moyo.
Into abantu abangayaziyo ukuthi ubaba uGordon Moyo engena nje eParliament wayevele emele ukuthi amele iMakhokhova. Yikho ke uma uMakhuphe laphana bangasamelanga iMakhokhova njengoba umama uMzuru waba nguVice President kwasukureplace wabanye endaweni zabo. So yikho kwenza ukuthi abantu banganika bakuzwisisa ukuthi kanti kuhamba njani. Kuyafana nje lo speaker uyakwazi uspeaker nxa ekhethwe kodwa ngu-speaker ola umumo. Bewufanele within 90 days endaweni yakhe kukhethwe. Kodwa anti uyabona ukuthi uhulumende yazithulela njengani vele ngabakwazi ukuthi ubaba uMoyo ngu-speaker. Yikho ke hayi labo babugodeni uMoyo kwaba ngaleyo ndlela.